Soko izika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kulamukela kustudio 7, ngoMgqibelo mhlaka 27 kuNhlolanja 2021, nguSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhatala imali yesibambiso eyebheyo ukuthi zikhululwe. Sizakuzwa esiphathelane ne-COVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-vaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini. Okumuntu sayi-check i-BP yakhe.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye sizosizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa uMzana Thapiwa Nashe Chirika lo nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhatala imali yesibambiso yebheyili ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye wazo umnumzana Liam Kanenka. Zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzeveshi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Ngesikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane le-COVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zisithi azikaboni umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisozo zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodop Ndlovu isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, hayi lathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwazi simanga ngoba wayesegoqelwe ngama-selotape kanjalo ukuthi hayi ubulewe yi-corona kodwa thina silobufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona ngingakayiboni emihlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngifikela into engingayibonanga. Angifikeli into engakayiboni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ezamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hayi, mina le jekiseni angeke ngiyithathe le ngoba angeke ubekwazi ukubona ijekiseni le inawo umkhuhlane lo ayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ukubana lo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke unababa abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Ngato isakhamuzi semagedleni eGwanda North uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
abongi labezemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kuleviki bele kuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandle lokuqala ezansi emandebeleni. Siqoqelwe unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emandebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedlula 300 but kuzima ukuthi ngithi inamba yami iyanele na kuba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa ilethonke ingabambi kuhle besingayitholi. So sikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhlaka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo.
Uphinde wathi okunye okudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi Lee Jackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo ivaccine ilayo izinqubo zayo ezijoyo ukuthi abangabe belalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangela abantu abarethu ukudla le eminye imithi kunye abakukhulumileyo-ke bona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check-i BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednico Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe Lee Jackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele esibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlolwa ukuthi lolu hlelo luhamba njani. EleZimbabwe lisebenzisa iJackson esuka kwele China ehlobo le-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo ngombimbitho nakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19 umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakoBulawayo leMathebeleland futhi zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisasanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa utshele uZulu kunombuthano ukuthi ijekiseni bangayesabi ngoba ibulale njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Uthe isibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle owahlatshwa ngeviki ephelileyo njalo olokhu eziphilele.
The Vice President of the Party, Vice President of the Republic, was the first to say, he's still here when I'm gone.
Ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama-donations akhe e-vaccine kulandela azithumela ngeviki ephelileyo. Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu wakoBulawayo ukuthi uthuko lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo ototi ziyathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
Umsebenzi wokudonsa impompi engamakhilomitha angu-245 usuka kuGwayi Shangani ukhalile njalo ukhangelelwe ukuphela ngoDisemba ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo semathelen North ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu President ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo legwayi Shangani Dam le pipeline esuka egwayi Shangani siza kobulawayo kwakhulunywa ngabo 1912. But nge-new dispensation kababa uMnangagwa nangu izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-groundbreaking ye-pipeline, about 245 kilometer i-pipeline yabisuka egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi kobulawayo.
UNkosazana Judith Ncube umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo sakobulawayo ubonga amanzi azanceda izakhamuzi zakobulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthabo okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zinezi ziyabe zithontela zingenisa kobulawayo. Izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulo mcimbi wokuvulwa kwezibhorane njalo ugcizelela amazwi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakobulawayo uhlelo lwe-Epping Forest kanye lwe-Rochester Farm Aquifer Project enyama yendlovu luphuthile. Kutsho ukuthi Epping Forest sokwengezelelwe ezingathi 10 megaliters zamanzi azobuya kobulawayo kanye laseRochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya kobulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi leyo yasuka eZambezi sengathi engahlale khona. Leso sithele nzima kakhulu kobulawayo.
Anesibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi lapho esifikile ngithenyama endlovu. Sizajokulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukuba ngabolova.
Mina ngu-Ellen Sibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona lathi sikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi suka kuZambezi siya kobulawayo olamathebeleni Zambezi Water Project laqala ngomnyaka ka-1912 kodwa ohulumende abedlulayo abaliphushisanga. UMongameli Mnangagwa uthe uzawuba umkhokheli wokuqala ukulufeza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi. Abantu bathelini bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 inyama yendlovu igaba ngu-Ezra Chisa Sibanda.
UMnumzana Raphael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo yikho ephethe abantu balesi isigaba ngochuku njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiyiqhubelaye.
Sakubona dadewethu Mamhlanga. Nombiko ke oyiwo omqoka engoletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo. Balilizwe elizimele lodwa njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khonale ngenxa yabona laba bantu. Kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngitsho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukutshintsha baphume phakathi kobugqili. Enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo, kabatshintshe. Nxa sebetshintshile ngikhona mina njengomkhokheli wabo. Sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela. Ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi kodwa sibe sonke isizwe simanyane. Yikho lokhu okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni. Ayisibo bakibo, ililizwe elitshiyeneyo. Kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale akumelanga kusengele ngapha. Ayisiyonto yokulwa, yindaba eliqiniso.
Isizwe sakomthwakazi sikwamukela njani njengenkosi? Siyalalela le mbiko oyethulayo.
Ye, abantu bakomthwakazi bayalalela kakhulu futhi. Nga singa buyela ngo 2017 ngo July sasimeme umhlangano eLarch City Hall. City Hall yagcwala phansi laphezulu laphandle singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha. Babuya bazibuyela bazagcwala. Sasesibika futhi ukuthi mhlaka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe. Ngomnyaka ofanayo e-Trade babuya baba baningi kakhulu. Amapholisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo babelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika 50,000 yibo ababesitshela. Njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nasi sikhuluma. Amapholisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baye emakhaya sengibacelile bayalalela ngiyakwazi.
Sesikhangela lona udaba lobukhosi induna lezizwe yavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungelangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo.
Amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye uMnangagwa benza intando yabo intando kaMnangagwa lanxa bengayifuni ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale lokhu inkosi ekufunela abantu labantu abakufunela inkosi kwakusetshenzwa izo zinduna lezi isizwe sivikeleke. So azila mandla azowodwa ukuthi zizenzele lokhu zone zikufunayo. Yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna. Akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi. Ingeza kimelele abantu isizwe sihlupheka ngoba kuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela. Because of the issues of victimization angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya. Abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba yikho ngibabekezelele kuze kufike manje. Ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona ilapha lapho esikhona sonke ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho. Ngiyabonga mhla.
Lowo ngumnumzana Rafael Khomalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzelekazi wesibili sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lowesendo lakwamsilikazi umnumzana Abel Khumalo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris, ngiyabonga ngokungena ehlelweni.
Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela esigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele ungasithathela nje khona.
Ye wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Abantu ababuya eBinga, amaNambia, amaTonga bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni siye ngale kubo Ntaba Zinduna kulamaXhosa siye ngale kubo lwaGwelo kulamaNdebele sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu sibuye ngale kubo Zezani siye eBridge ngale kunamaVenda. Sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yi-umbrella. Sonke siba ngaphansi kwe-umbrella okuthiwa singamaNdebele irigardless ukuthi sikhuluma endimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha yathi fika lapha ukuze kumthwakazi esithi Zimbabwe, yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesindebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu, ukuthi sisize kuthiwe singamaNdebele kwasukela kuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamakhalanga, singamanambia, singamatonga, singamaxhosa, singabesuthi, singamavenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni. Kukho sibukaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wasibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, uma ngibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesiShona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isiShona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathebelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange ibandlulule muntu, yabamanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi, si-understandana, sithanani ishukela, sithanani isawudo, singabantu banye. Vele thina randa ubukhosi bukaMzilikazi asange sabandlululana. Inkinga nje isitha esesingenile kithi thina ebantwini besiNdebeleni ukuthi sesibandlululana, sesibizana ngamakhalanga, sesibizana ngamadonga, sesibizana ngamavenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka mthwakazi, vuka mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Abel Khumalo ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.
Ngini ngakuloba bakabasayina tukuyakwejisa lapha bakwejisa khona basabaza ukuthi umama yibo kakhulu abajayele ukuye church. So abantu abaningi izinto eziningi sebetshona behleli endaweni eyi-1, so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income, ikakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo. Abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rent abo, abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini, abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo, ngoba abaningi ngokudlala abantwana kabasayensi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi ende angithi lezimfeni abantu kase sakusahanjelwana njengezihlobo sokuaffecthe ngingathi phose izinto eziningi ilife impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga eliqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila ndiyakubona senzakala
i-challenge ekhona ukuthi omama abaningi bayabuya bezowithdrawa ama-cases aba babe bewa-reportile. Lokho sikusho ngoba umuntu engayareporta nxa esewithdrawa i-case amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishineli sebephenduka back to us ama-councilor sesinjani sesisayi sesibakhomishineli i-affidavit ukuthi usewithdrawa i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani izinga langikhona lokhu ephethe liqansa kakhulu obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelele ukuthi amanzi akasilele labantwana sebetshona behlezi ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lowo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayinela amanzi, uzalayinela amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ize iyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awashe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana a girl child nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasaye esikolo, they spend most of their time bemelela amabhawuza besiye ezikolweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyelele endabeni yokuthi even ama-youth centers avaliwe akula enye into engabalibazisi. Lensango, ama-drug abuse, into ezinjalo nje abantwana sebebaba-exposed kakhulu ezintweni ezinto ezinjengazona lezo ikakhulu a-girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eMdumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo. Ngesizwe umculo kaZinja Siyamluma ecula esegole. ukuzephetha ezalamuhla ngesikhangele ebezikhokhela. Ngamnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe samthwakazi sobuvuselelo. Ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumente weZimbabwe. Sizoqhubeka lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.